ukhangele kakhulu umntwana oyintombazana uthele lukhlubu lapha kweleZimbabwe. Abantwana abangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe umntwana qukule kuthe seyayendiselwa exhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele abangamantombazana banenkinga eziningi nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads. Idola lokuyathenga abalalo umntwana agcine esesebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. Umntwana oyinkazana sibili uthwele ngigadalala lapha kweleZimbabwe.
Ingaphakanyiswa njani, ingathuthukiswa njani impilo yomntwana oyinkazana?
Into okumele iyenzakale yikuthi nxa kunamalanga anje anjengawona lawo wonke umntwana kumele bekwazi kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje lilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenzwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshone emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane lamantombazana. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esiyilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzo. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa atshengisele njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni.
Ekadeni umntwana ongumfana nguye obephakanyiswa kakhulu okwedlula umntwana oyinkazana. Kusenjalo yini kumbe isebezama nje abantu kubalinganisa sokulobubelo?
Kusesenomango sibili ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntwana ngumntana. Ngiyananzelele sibili khona umama nxa ezithwele ungambuza ukuthi ufisa umntwana oyini uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Nakathesi khonokho kusesekhona sibili kusamele kusetshenzwe gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba abafana.